Bekhuluma lentathe lezindaba izolo ntambama abakhokheli beMRP bazise ukuthi iZEC ibatshele ukuthi abavunyelwa ukusebenzisa uphawu lwendlovu. Umnumzana Njabulo Ngwenya uthe lokhu babona kulinyathelo likahulumende weZANU lokuzama ukubaphambanisa umkhankaso wabo owaqala ngomnyaka odluleyo.
Ilogo yethu siyitshintshile, siyitshintshiswa iZEC ngoba isithi uphawu lwelesolusebenzisayo olwendlovu alukho emthethweni according to the Electoral Act. Behlulekile ke ukuthi basikhombe ukuthi kanti kukuphi lapho kubhalwe khona ukuthi indlovu ayivunyelwa ngoba ithi kulezi nyamazana ezithile kodwa kayitsho kayikhulumi ngendlovu ngqo ukuthi yiyo engavunyelwa. So sibona ngathi kulesandla semfene lapha balandzelela ukuthi kade sihamba sikhuluma ngokuthi abantu lonyaka komthwakazi bavotela indlovu. Siyabona ukuthi mhlawumbe kuganga kwali government yekhu kamnangakho.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uveze ukuthi iZEC ibazise lokhu kumaviki amabili adluleyo.
iZEC isazise ngokuthi asivunyelwa ukusebenzisa indlovu njengesimboli yethu kumaviki amabili adlulileyo. Ngemva kokuthi besekulesikhathi sihambe eZEC sabane i-constitution yethu le-logo yethu ngabona kwaku-last year kutheke sesihamba sisiyabuza ngezinye izinto bafika abasitshela ukuthi isimboli yethu kayisavunyelwa. Abasitshela khona ukuthi Electoral Act iye banika lawo mandla ukuthi isimboli enjenge-elephant kayivunyelwa, loba bengazange basibonisa-ke i-statutory instrument ebanika lawo mandla. Ngokunjalo khona lokhu sathi sikukhangele sabona ukuthi iZEC iyasetshenziswa kakhulu ilibandla leZANU PF.
Umnumzana Moyo wengeze wathi bathebezama ukusa udaba lolu emthethwandaba baziswa ukuthi luzathatha isikhathi eside lusemthethwandaba.
Sonxa sikhangela le ndaba ngoba sathi sizama ukuthi sithi ukuthi ayisifuni ukuyi-challenge e-court basitshele ukuthi kuzasithathela isikhathi ukhetho luze ludlule. Kwasenza samangala ukuthi kanti bona sebengama-court yini ngoba sasibathi ukuthi we make an agent chamber application bathi kuzathatha isikhathi ngoba i-process leyi kumele siyenze sisiyaqalela eHarare.
Umnumzana Mxolisi Mhlanga olandela ibandla le-MRP uthi ulokudana okukhulu ngokuvinjwa kwebandla labo ukusebenzisa uphawu lolu.
Sikhangela indaba leyi yokutshintshiswa ilogo isikhathi esihambe kangaka. Siye sananzelela ukuthi uhulumende lo oncindezelo ubonile ukuthi ilogo yethu ile significance kakhulu, ile connection kakhulu, le origin yethu, le connection labantu bethu labalandeli, labantu bakithi labalandeli bethu. So bazama ukudisconnecta that connection esilayo njengabantu bakomthwakazi le origin, le history, le background yethu. So indlela yokuthi basifrustrate.
U-District Elections Officer we-ZEC uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi kulempawu ezingavunyelwayo njalo amabandla azakwaziswa ngakho nxa ethatha amaphepha e-nomination court. Namhla ekuseni iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe lapho ezachaza kabanzi izinto okumele ziqondiswe ngamabandla phambilini kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.